Endabeni zethu lamhlanje lilo Praxedes Jeremiah. Abalandeli bebandla ele MDC abathathu bafunyanwa belecala lokubulala ipolisa uInspector Petros Mutetsa emzini weGlenview eHarare ngomnyaka 2011. Izikolo zivuliwe kanje lamhla ngesikhathi uZulu ekhala ngokuthi kenelisi ukuthola imali emabhanga yokubhadalela abantwana indleko yezifundo lokunye okuchiyeneyo. UZulu ukuthaza idolobho leHarare ukuba lidinge indlela zokutholisa abantu amanzi ngendlela ezaqeda udubo lokusilela kwawo kanye lokuvalwa kwawo mahlayana osokulesikhathi eside. Njengenhlala yenza maviki wonke ngolwesibili, sizalethulela ezesimo somnotho welizwe. U-Life Talk kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection lamhla sihlaziya uvulwa kwezikolo ngesikhathi uZulu ekhala ngokuswelakala kwemali elizweni. Lingakuthiwa yilezi ndaba lezinye ku Studio 7 ngo 7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065 laku 15460 kHz ku shortwave. Sitholakala njalo ku WhatsApp ku la ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.